kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe Highlands eHarare lamuhla lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Siyathi hayi ahambe kakuhle lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo engela ukulwisana engela ukukhuluma okuningi hayi funa silahle umdala wethu so peaceful.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota abona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lozokholo. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla. Umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelete. Isikwelete esedlula izigidi ezimbili zamaRands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Gibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba prime minister nxa ephuma uyaphiwa ipenshini. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Wawungafuzanga ukuthi ubaba bahotwangelayo behlukane lokwabanye, wawufuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, amboni ukuthi angaba yinguquko bani ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona izanu. Konke okubi lokuhle okwenziwe yizanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sokungabe sokutintile ngaye kuyini ambona ukuthi kukhona
kuhambelile. Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na ngoba besizwe ingani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye?
Nami ngizwile kufundwa endabeni zayizwele ukuthi unina kamufi utsho njalo. Kodwa athi abona ukuthi into emangalisileyo ukuthi kuthe kuphuma la ku-ZTV kuphume ngeclip yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengena endlini kumbe besiya nga ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo. Ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe kutsho ukuthi-ke ngomthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje uthi ngabe ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcenye kungaba le mbuzo.
Lowo isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eseHarare. Ngaphambilini kwamazwi kaMongameli Mnangagwa, isidumbu sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasotsha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini eMDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe obekulumkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla banxa abane balahleke bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahofisi namakhulu aleli bandla Harvest House ngenhloso yokuvalelisana naye. Osakhulayo umnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingelankethi abetshabi.
Umdala lo ubemeleli ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke, olwesizi labantu. So hayi, silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usishiyile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhulumayo hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi, funa silahle umdala wethu, so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezijeneyo ezijengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Jamisa ubosekelo.
Abanye baye besithi asambeni ngendlela le, abanye besithi asambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Jamisa, because ngumuntu who was involved in politics, lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba betrela ama briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano kwana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public, abantu laba, ama grassroots people,
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenela umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate i-life of our leader. Siyajabula kakhulu ngoba wasithiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo moyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidlulisele eBuyera, lapho okukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokho konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Ngime le Studio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe eliphikisayo elemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South lapho abasole khona kakhulu abathi wethuselwa kwabantu libandla elibusayo elezanu PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama serial numbers kulabo asabebhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli wemthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa ukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yizanu PF ukuthi bangavotela amabandla angasiyo zanu PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahuhu bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhithwa kukamgabe bona kubancedanga lutho ngoba izanu isele ekhona embusweni kakhulu.
Umnumzana Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude weZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume imbijela kasiphumuze ngishona sasalifuni ngihlala eMahole. So eCharles lapha nga ufuna ukufika lapha but ishona hayi sempandle kwalo. Ngicela leyiphumuze.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kweMRP esigabeni sakhe.
Siyabonga emthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabhuzi ukuthi asihambeni siyavotela ibandla lomthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu ngoba ngu-MP iloba ngukhansila. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi beye emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lo nyaka sivotela imthwakazi Republic Party sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Namkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi sebebuyile. Hayi mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe sasayelene elokho ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi mina ngiyabonga, semngiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi ngiyabonga ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Likhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a developer perspective, njengomuntu wakobulawayo. ama characters amebhukwini ahlala kobulayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulayo amaNdebele. Sikhangele ihistory yeZimbabwe, sikhangele idabo labo King Lobengulo, Queen Lozike, independence yethu right through iKukurahundi, sikhangele futhi ama-after effects eKukurahundi, sikhangele nje ilizwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlale kuzezi-five kobulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula kobulawayo, especially uma team majors am, you know, sasile propaganda eningi about history yethu, about ukuthi sivela ngaphi njengelizwe, and you know, into zangkhona eziningi zazi-exclude i-history yethu eningi, especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngaphi lolu gwalo kulabo abangathanda ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika apparently izaba available ngo-January 2019. Kathe siliphuma e-UK, so online zingaba available and izaba nse-UK starting ngo-May, kwenza ama-book readings. Kathe sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama-plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku-website yami, nomvuyochuma.com, ikho lapho engiyabe ngifaka ama-updates nge-book, nge-availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esithi Shado olulobe ngo-2013 lumumetheni lona?
Ushado singambhala ngisase-South, ngangiyi-student e-South. Sikhuluma actually ngamaZimbabweans in South Africa, amaZimbabweans across i-border, amaZimbabweans avele eGoli ebuyela ngikhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction lamaZimbabweans e-South, abantu bangikhaya. Le ndaba yokutshona abantu be-cross i-border ngela ma-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Ukubona ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So Ushado uzu-publishe e-South and u-available e-South.
Ngaphandle kokuba umlobi novuyo kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha University of Houston, so ngiyenza PhD yami ikho nje kuphele ngikwenzayo PhD lokuloba, and then ngisalungiselela ukuqalisa i-book tour ngebhuku lami selizaphuma.
Uyenza le literature e-Africa yini, njalo yiziphi ingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Ingwalo esizenzile so far, one of our own sithi Tangaremba, Nervous Conditions, wayekhona kusyllabus, Unguki, Chimamanda, which you know Achebe Things Fall Apart, so you're using ingwalo esizivalayo ngapho.
Usuka lapho ungayithola i-PhD yakho novuyo, uyabe usufuna ukwenzani, msebenzi bani okhangelele?
Hayi, i-interest yami would be in teaching post-colonial literature university level. Ngibona ngizahlala khonapha eMelika, ngiqhubeke ngiyabe ngifundisa ngapho ngilokho embhala ingwalo.
Okokufundisa vele kusemulini, ngabona uloba enkundleni yeTwitter ukuthi umama wakho wayengumbalisi la efundisa imaths.
Yeah, hayi, umama ufundisa imaths, gcwele o-teacher sivile emulini yethu. Hayi, kubonga mina, ndingamina.
Lolo ve kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlovi unovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenzi.
Ngoba sithuke kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu siyakwenza ke khonoko. Ecinga lapha ke ngilosisa senkosi lo baba ezochisa sibanda. Sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi siyaphila.
No siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi siphile kakhulu. Ngihle ke ngigijima ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokhu umhlangano lo vele anyway. Ngoba okwenza ukuthi kube labo doli benobu kuyini omama kuthathi banengi kudluloba emhlabeni la nxa sokufuneka odoli kuthi ukuthi omama sebeyengathi andingalokho abodoli laba badura from into sengizibonile emsakazweni lakubo social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-R16,000 uye kulobo luyayiswela
baba sibani nandi udaba lapha
Hayi lapho mzukulu saphambana empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama-choices abantu babe lokho bakufunayo. Yebo kambe angeke ngikwenze lokho uthenga udoli, kodwa labathenga udoli-ke angibasoli ngoba udoli at least uyabe yinto ethembekileyo. Labo mchiye khona umchiye khona uselelele. Kukanti omama ulizwe usungaziphathi wabo yikho sosenza into obaba bagcine besiyathenga odoli. Sekwazi ukuthi hayi ludoli lo ungami ngedwa, kodwa ngathola lo ntombazana-ke uthatha umzukulu wami sebebaningi besibaningi kuye. So ngakho-ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye
khonapho-ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi ngabathembakali. So ungangcona umuntu azidingele nje udoli wakhe.
Hayi lokho angivumelani lakho, ngitsho la kancane. Ama-problems ama-relationship akhona sibili, omama labo bayaganga, obaba labo bayaganga. Kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye i-substitute for ukuganga leyo, sizaphelela ngakho. Kusasa nizakubani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithengodoli, kuyaphelela ngakho. Kuyaqala
kungabafazi
kube ngabazali.
Ye, kodwa-ke manje-ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane, ngoba nxa ngisithi hayi lapha kumele ngihlale nomuntu, umuntu yena ehambe engiqila, elala lapha evuke lapha, lala lapha evuke lapha, elala labantu bonke laba umhlaba wonke olokugcwele, azomphathela-ke umkhuhlane. Ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki, angisavela ngikhathali, ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani, kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeke ezilalela endlini engazange abe lenye indoda. Kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila.
Malume, isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendweni kumbe emtshadweni, kuyabizwa abobabakazi, kuyabizwa umalume, izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywa kulungiswe. Singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni, vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungasela mtshado, ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala, kodwa ngasoze abefuna izigqoko, ngafuna ukudla, ngafuna ukuhanjiswa out. So ekugcineni uyabe eshiphile, kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezi nkinga zomhlaba? Phela okuningi emendweni kumbe emitshadweni akukho about the sexual aspect, okunye you need i-companionship. Ungakhuluma laye thule uze uyefika mhlakaba.
Ngizaziphithela isizungu, ngizachitha isizungu ngizibambele efonini zami kulezi nsuku le-social media mzukulu. Ngizazidlalela ngizikhulume lo Dube e-America, ngikhulume lawo khona apha mzukulu, ngikhulume labantu ekhaya. Isizungu ngangilazo ngibukelele television, kodwa udulwami ukhona, ngikwazi ukuthi uphezulu ngabe uzilalele. O-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume kabatholakali ngendlawo abantu sesihlala khona emazweni la esihlala kuwe. Akunjeni nxa ukhona apha e-Britain, njona use-Britain mzukulu, uyakhuluma nobani nxa uneproblem? Uzaxoxa nobani? Ngoba mina thi ngikhathana njengomalume wakho, ngikhathana angeke ngize ngize kuwe la ngizolungisa indaba yakho. Uvele kutsho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu, sebekhathele. Omama bavele bafohle bayeli, omama sebefakela unyawo phandle, lunyawo endlini, hayi akusebenzi njalo.
Sizasenkosi khonapho.
Labo baba bayenza into efanayo, labo baba benza into efanayo. Nxa kuwukuthi
umama uphume
phandle, uphume nomunye ubaba ke. Malume, lokhu
yikuthi
umuntu du, uyaphela du. Siyophelela ngakho, abantwana bazavela ngakho, nxa sesiyabe sesithandana labo doli. Yikuphela phela kwesizwe kwabantu,
ungakhangela phela mzukulu, laba bathenga odoli kakhulu, labana abantu asebaphoxwayo, sebelabantwana kudala, sebaphoxwa ngabafazi babo. Umntwana bengasamdingi, kodwa sendizama ukudinga into engandiqedi inkanuko zomzimba. Ngakho udoli ungcono, uyabe uya lapha ngifake ebhatri lashisa. Angiye ngibona bomama lani lakho koloko izigodokweni elikusebenzisayo, lani selidingi ngamadoda la aliqilayo.
Bala kulapho baba.
Ayi lakani.
Yes, siyaluza udaba beselutshisa sibili kakhulu, kodwa isikhathi sethu sesiphelile. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale eBrithani, mbonge lo baba-ke Ezra Jesus Banda khona ngale-ke la eBrithani. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamili Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo. Ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owayengu-prime minister wethu. Bebonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo. Singakhangela ku-Isaiah 53, ivesi ka-3, ithi yona ikhuluma ngoJesu laphithi. UJesu yena wayengumuntu owayedelelwa, esaliwa ngabantu, njalo waba ngumuntu wezinhlupheko, ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumani ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisiphethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcine siba ngumuntu owayejayele izinhlupheko, waba ngumuntu owayehlukuluzwa, njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebotshwa, etshaywa, kwezinye isikhathi aphosa afe, waba ngumuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi ngafika kwesinye isigaba, kodwa izinto zasebenzekanga ngendlela ezazichathangelwa ngawo. Ngakho wabe ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona li vesi ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ngingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungaphi xa isimo sami sishintsha. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi, lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso, kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ihlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu, esinxusela kuye uNkulunkulu, ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba laye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle, onganjengabapristi bakudala ababesiya kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu njani. Ngakho imizwa yethu yonke le yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa mnto lendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwanisa ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza ubaba basithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone iZimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, sithandaza lokuba abalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki lenza.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, uyalandela umculo.
Sono mo figile ie ie angilali isona gangwe non conto wano sosvega kuwe pensi io am telling away angilali.
Inzwisa yomculo kaOthisi Ngwabi esithi themba kuwe. Singakehlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa kwalamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Khuluma esililweni sika Muyi Mnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Oliver Lelisayo, Musithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.